Ngisho into ekhona thina njene ngenhlanganiso emele izikhalazo zababalisi. Into ekhona ukuthi ababalisi abaningi bayakhuluma ukuthi hayi okumele ukuthi kwenzakale kahle ukuthi umsebenzi sitawufuna sibili, njalo sifuna ukuthi siphathise abantwana sibili. Kodwa into ezasiphambanisa ukuthi imali yethu yoholo kayikwani ukuthi sibe sihambe emsebenzini i-everyday eyenyanga. So yiyo into ezaphazamisa yona leyo. Lathi sikhuluma nohulumende sibacebisa ukuthi into eqakathekileyo ukuthi balungise indaba yoholo masinyane, ukwenzela ukuthi ngaphambilini singasoze sibe lohlupho lokuthi siyagcina sesehluleka ukuya emsebenzini. Abaningi khathesi bathwele nzima ababalisi, yebo ukuthi badinga izimali ezikwanayo khathesi ukuthenga ama-uniform. Ama-prices akhona akhwele kakhulu, awema-uniform, awe-transport, awema-school fees. Imali yombalisi kayikwanisi ukuthi twana ahambe e-boarding school, ahambe even ku-government school athenge ama-uniform. So into le yiyo ezagcina isiphambanisa ukuthi izikolo zingahambi kuhle ngaphambilini.
Manje nxa sikhangela udaba lwe-coronavirus, lona-ke asulo yini olunye lalo daba olungani luyahlupha?
Udaba olwe-coronavirus yinkalakatha yendaba kakhulu. Kodwa sifika ezikolo sibona ukuthi bake bazama sibili, bake bazama ukuthi badinge ukuthi ama-sanitizer abe khona, badinge ukuthi ezinye izitsha zibe khona, ukugeza izandla kube khona. Kodwa izikolo ezinye eziningi vele ziyakwazi ukuthi eminyakeni sibe siqondane le ndaba yokuthi amanzi abe khona esikolo. Izikolo eziningi emaphandleni lasemadorobheni khathesi bayehluleka ukuthi amanzi abe khona. Yilo udubo sibili lona lolo olukhona. Ngingasikhangele njalo ngendaba ye-social distancing, kutsho ukuthi amaklasi lawo elokho emakhulu kakhulu. So sibe sicebisa uhulumende ukuthi kuqakathekile ukuthi kudinga ukuthi kube khona abanye ababalisi ababuyayo ukuzonceda umsebenzi lapho kwenzela ukuthi i-social distancing ibe khona. Amaklasi lawa bamarijuse babe maninyane ukuphathisa ukuthi abantwana bafunde lababalisi basebenze endaweni ebe-social distance. So yindaba esikhangele nayo. Kodwa emthethweni sizwa ukuthi beqondane nendaba yokuthi izikolo zizavulwa, bake bakhuluma ukuthi izikolo ezingalungisi ezisabhalisanga ukuthi zilungise into yonke ukuthi zivule vele ulungavula. Kodwa ayisikho esokubekayo kona ukuthi izikolo zonke zivuliwe, izikolo kazilamali ekwanayo sokuza kwalohlupho. So sicebisa uhulumende ukuthi adinge imali ekwanayo ukwenzela ukuthi yonke into efunakalayo nxa siqondane le ndaba ye-COVID-19 ezikolo.